Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuMfumfu 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho leHarare lokho elikhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 lile nkulungwane ezedlula ezintathu, 3,252.
Sikhathazekile njengabazali ngendaba yamanzi ngoba kulo mkhuhlane lo esibhekane lawo kathesi. Umkhuhlane lo kumele kube lamanzi. Abantwana bavikela njani umkhuhlane nxa bezasuka beyesikolo?
Ababalisi lokhu bekhalala umsebenzi ngesikhathi amanzi esilela okumangalisayo ezikolo ezivulwe ngomvulo.
Lokho kwenzekileyo namhlanje kwenzakele. Kodwa hayi, laba bantu kabathathanga umoya wami, abathathanga umphefumulo wami. So kabenzanga lutho nxa begaya ukuthi ngizayekela ukulwa labo lesizano sabo hayi.
Ukufuthelana phakathi kwebandla le-MDCT lele-MDC Alliance kufike kuzinga eliphezulu namhla kulandela ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga e-MDC Alliance ejalele iphalamende alitshumi.
Injongo yesenzo lesi yokwethusela odokotela ngoba nxa sinanzelela esikhathini esiningi abaningi sebekele umsebenzi benza ama-strike.
Uhulumende uzefuna ukuqatsha odokotela abazangena kubutho. Umongameli Lazarus Makati Chakwera wakwele Malawi ukhuthaza abadabuka eMalawi abahlala eZimbabwe ukuba balandele imithetho yaleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 lile nkulungwane ezedlula ezintathu, 3,252, lilandelwa yibulawayo yona elenkulungwane eyodwa phose lengxenye, 1,447. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyangalombili, 7,838, asebefunyanwe bele igciwane le-COVID-19 eZimbabwe, kwasila abazinkulungwane ezidlula eziyisithupha, 6,303, labulala abedlula amakhulu amabili, 228. Kuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi, 1,481,225, labulala inkulungwane ezingamajumi edlula amathathu lanhlanu, 36,143. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebeyizigidi ezingamajumi edlula amathathu, 34,000,000 ababanjwe belalo igciwane le-COVID-19, labulala isigidi, 1,015,049. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Kube namhla lixotshise amanye njalo amalunga e-MDC Alliance edala lephalamende alitshumi. Lokhu kutsho ukuthi abebandla likaMnumzana Nelson Chamisa asebexotshiswe kuleli dale ngumakhuphe kanye lamakansila sebesedlula amajumi amathathu. Usomlomo wepalamende wazise ukuthi abaxotshiweyo namhla babalisa omunye wabasekeli bakaChamisa njalo engummeli weManicaland uNkosikazi Lynet Karen Kore, umeli weBinga North uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weMufakose uSusan Matsunga lo-Etheridge Kureva owe Edward, abanye njalo nguCaston Mateu weMarondera, uWellington Chikomo owe Pianora, uEric Murayi owe Highfield East, uUnganayi Darusenga owe St. Mary's, uDocus Sibanda owakobulawayo, loConcilia Chinanzwabana wesigaba seMashonaland West. Ukuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance lokhu kuza ngesikhathi i-MDCT ihluthunelwe isigodlo se-Harvest House ngabasakhulayo be-MDC abathi uMakhube noChamisa kumele bakhumisane umlota. Sixoxe lomunye wabaxotshwe lamhla, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda owayibhinga North.
Kuqakathekile ukuthi ngitsho ukuthi kusasa lilanga lami lokuzalwa, lilanga eliqakathekileyo empilweni yami. Lokho okwenzekileyo namhlanje kwenzakele. kodwa hayi laba bantu kabathathanga umoya wami, abathathanga umphefumulo wami. So kabenzanga lutho nxa begaya ukuthi ngizayekela ukulwa labo lesizano sabo. Hayi besivele sikulindile sokuyikulwa okutsha, indlela izano phefelwa ngayo kutsha ngokuthumela abanye ababe begqoke izembado ze-MDC ukuthi khona hambani ke liyebulala umhlangano kwenzeka ukuthi izano PF isale kuhle iyodwa. So ke lokhu mina akumangalisanga, sikwaze last week ukuthi khona yikho abafuna ukuthi bekwenze. So ke bona nxa becabangela ukuthi khona sizathengisa imoya yethu ukuze lathi sijoinane labo kuzano, hayi lokho akusoze kwenzakale. Ngeke ngakhulumisana nomakhuphe nge-weekend edlulileyo, ngamtshela ke ukuthi mina nxa kuyikuthi efuna ukuthi ngikhethe phakathina kokususwa ephaliyamende kanye lokuthi ngijoyine ibandla lakhe, ngimtshelile ngathi hayi ezanwina ngiyi kungangcono ke ahle engixotshe. So bemvele ngikwazi ukuthi ngizaxotshwa mhlawumbe kade ngingakwazi ukuthi laba abazaxotshwa labo ngabanye bami.
Abasekeli benu nxa sikhuluma labo lapha bathi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo kubandla. Kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Engingakutsho kubasekeli bethu ukuthi i-struggle ese-democratization esisiqale ngo-2000 asikafiki emaphethelweni, asikafiki ekugcineni. I-struggle silokhu sisaya phambili ngoba into eyiyo esilwelayo, silwela ukuthi khona sibuswe kuhle.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowebhinga North bexoxa ecingweni loNtuka Belinkomo kweStudio 7. Lanxa abe-MDC Alliance besithi MDCT isebenza lebandla lezano PF ukudiliza ibandla labo, amabandla womabili ayalulandula lokhu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Uhulumende ubikwa eqoqa uhlelo lokuqhatsha odokotela ngaphansi kogatsha lwezomvikela ule Defense Forces Service Commission osukuselwe ngabanye abathi indlela yokubanqabela ukuthi betshengisele nxa befuna. Incwadi ebikwa ilotshwe lugatsha lwezempilakahle evela kwele Health Service Board ibika isithi odokotela abedlula amakhulu amabili abafundela umsebenzi sebelindele ukubhala imihloliso andubana bengeniswe emsebenzini kulelo hlelo. Izisebenzi zikahulumende ezibalisa odokotela, abongi, ababalisi labanye bahlezi bekhalala umsebenzi befuna ungezelelwa iholo. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqele uMnumzana Dumisane Nkomo ingcwadi ecubungula ezombusazwe.
Injongo yesenzo lesi yokwethusela odokotela ngoba nxa sinanzelela esikhathini esiningi abaningi sebekele umsebenzi benza ama-strike. So indlela yokubethusela yokubatshengisela ukubana nxa bereporta ku-Ministry of Defense babe bengancengwa phela laphana. Amboni ukuthi kule qhinga lokubana ezempilakahle zibe ngcono, kodwa nje kwethuselana nje okutshengisela ukubana sesiphakathi kombuso wamabutho. Angiboni lokho ukuthi kuzaguqula sibili isimo sempilakahle, ngoba okuqakathekileyo yikubona ukubana omongikazi labodokotela bathola izimali ezilungileyo lezempilakahle, i-equipment yonke le lemithi yonke ikhona. Kodwa lokhu akutshengiseli ukubana kulesifiso ukubana uhulumende aguqule ezempilakahle zibe ngcono. So lokhu sibili mbona kulinyathelo elitshengisela ukubana ngumbuso webutho, awujonganga ukubana impilakahle ngobezempilakahle zibe lengqubela phambili izinto zibe ngcono.
Selokhu wathatha isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana Chiwenga, kungaba lenguquko yini kulolu gatsha? Njalo singathi kukhona yini asekwenzile?
Wakatesi akukabi lenguquko asikaboni lutho soluguqukile isimo ezibhedlela lokho kungani izinto zimbi kakhulu so akula lutho soluguqukile bona kwaguquka phela ukubana ngubani osonguminista kodwa isimo kuground lokho singakaguquki
lo ngumnumzana Dumisane Nkomo ingcwadi ecubungula ezombusazwe ubaxoxa ecingweni losithandekile Mdlanga kwestudio 7 ekobulawayo. Ulaktop namhla kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lomumo oselizweni ikakhulu kathesi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaziwa ngodlakela nobandlululo abaziwa ngokuthi yi-Proud Boys bathakazelela okwethulwe ngumongameli Donald Trump kwingxoxompikiswano ayenze ngolwesibili lomnumzana Joe Biden lapho athe kumele bamelele ukubona ukuthi kwenzakalani kukhetho lwemelika. Omunye wabo umnumzana Enrique Tarrio wethule umbiko ebulenjini bokuxhumana obeTwitter esithi bathakazelela ukuthi uTrump ukhulume ngabo kwingxoxompikiswano ayenze loBiden. Abantu laba baziwa ngobudlongudlangu lobandlululo njengabanye babo abalobandlululo obumangalisayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kuqhubekela phambili ukukhankasela ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Wayengumongameli weleSierra Leone umnumzana Ernest Bai Koroma ukhangelelwe ukuthi uzathondiswa yi-commission ebona ngezokusela kulandela ukunakanelwa kwakhe ukuthi watshuntsha imali eningi ngesikhathi esesikhundleni sikamongameli. Uhulumende kamongameli Julius Maada Bio uthi umnotho weSierra Leone waphose wabhidlika ngenxa kaKoroma labanye bakhe. UKoroma labanye bakhe ababeyiziphathamandla zenhlangothi zikahulumente ezithiyeneyo kabasavunyelwa ukuya kwamanye amazwe. Umthetho omutsha esabelweni seKaduna othi kumele abesilisa abadlongula abantwana abaleminyaka elitshumi lane 14 baqhunywe amaphambili usekelwa ngabanye abantu ube labanye njalo abathi kawusoze uncede ngenxa yokuthi abantu abanye bazaqhubekela bekwenza lokhu. Kulabantwana abaningi kakhulu abadlongulwa ngabesilisa esabelweni lezi kwele Nigeria. Ukufuthela namphakathi kwebandla le-MDCT lele MDC Alliance kufike kuzinga eliphezulu namhla kulandela ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga e-MDC edala lepalamende alitshumi ngunkosazana Thokozani Khuphe. Le yinto ecunule umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa labanye bakhe. Amalunga ebandla likaJamisa asexotshiswe edala lepalamende lakumakansila asesisezidlula amatshumi amathathu. Abe-MDC Alliance bathi uMakhuphe labanye bakhe basetshenziswa yiZANU-PF ukudiliza ibandla labo kodwa yena uMakhuphe uyakulandula lokhu esithi ulandela isinqumo senkantolo esokuthi nguye umholi webandla hathi uJamisa. Sixhume isiphathamandla se-MDCT umnumzana Dan Moyo lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringi onguye osungula lingxoxo.
Into emangalisayo okwakhethi sake sakhuluma ngendaba leyi yikuthi okay bathi ama-youth ahamba ayashutuna i-Harvest House athi kumele abantu bonke that abalenkinga babuye bazohlala phansi. Sabona uDouglas Monzore gijima ema-court esithi kwasoku-occupy ngabantu abangayisiyo. I-court yayisetha i-judgment aside yathi abafana laba bahamba according andi ubhuti wami uMoyo uhlala ekhuluma nge-constitutionalism. So sebethe asibuyele ku-2014 siqalise kutsha but sesimangala ukuthi one man on i-MDCT angikwazi ukuthi uDr Khuphe is involved ngoku-recall ama-MPs lawa. So ngiqala ngalokho.
Umnumzana uMoyo ngize kuwe, abantu bayakhala lapha bathi selibulele i-MDC njalo abanye bayalisola bathi kathi lizaqhubeka lixotshisa amalunga e-MDC Alliance njani lina lingavotelwanga kukhetho?
Hayi, leyo sibona le donki esesayitshaya sayitshaya yaze Ya, kwa kusasizwe loke shai tonke file. Umthetho yinto abantu esiwubambileyo ngoba yonke into esiyenzayo ikhokhelwa yiumthetho kusukela ngesikhathi sethu singakayi even ku-Supreme Court ruling. Thina sodwa njenge-MDC sama sathi no asambeni nge-constitution yethu, i-constitution yethu clear. And then umthetho lawo weza wavumelana lathi ukuthi hayi ngempela i-constitution iclear ukuthi kumele kwenzakaleni ma kushona u-president. So mase sikwenzile konke lokho i-constitution yethu njalo futhi clear ukuthi umuntu ongena e-parliament ngebizo lomhlangano wethu manje sithi yena akasekho lathi emhlanganweni wethu sile mvumo yokumrecall and yikho esikwenzayo ayikho enye into esingayenza ngoba umthetho wethu utsho njalo i-constitution yethu itsho njalo uchamisa ngokwakhe akafuni ukuza acace ukuthi hayi lami ngiyamukela i-Supreme Court judgment ngiyavuma ukuthi mina isikhundla sami ngo-2014 ngani ngisecretary we-Policy and Research.
Nomzana Moringae ngiphenduke kuwe. Yebo bakhona kunxa zombili abathi hayi akungakhulunyiswana akuchitheke isitshebo. Kodwa bakhona njalo kunhlangothi zombili njalo abathi akuhlalwe phansi kukhulunyiswane. Lina limi ngapi khonapho?
Into ezingayitsho Mnumzana Nkomo ikuthi abantu abakhala besithi i-constitution sibona bona begijima besiye amakhotha abatshele enye into kodwa bona bayenze enye into. Bathi bona bahamba nge-constitution yeparty. I-constitution yeparty singayicasisa kakhulu. Sibona abantu laba sebeyenza intanda iphikiswa ngoba ukurecalla kwama-MPs if we go ku-constitution yeZimbabwe. Laphana salitshela ukuthi section 157 ikhasisa isithi yona any person who is recalled should come from the same party. I-MDCT yayenza izinto ababezifuna ukuziyenza and they became a different entity. Number one. Number two, umfowethu uMoyo knows deep down in his heart lokhu abakhulumayo because ukuthi badliwa kuma-elections. They don't even have any representation except lokhu abanikwa khona izandla. So kathesi thina sesithi okay ma ukuthi amabandla lawa abuye together sibambane sihambe forward. Lokho kokukhuluma kokuthi uPresident Jamisa wayengu-Policy Secretary and all this other stuff iphambili. Ama-youth they've come back and said 2014 structures come in asibuyeni sihlale phansi sikhulumisane sibonisane the way forward.
Mnumzana Moyo uthi wena akula lutho elingalukhuluma lo Chamisa umehlise from umkhokhelo MDC alliance wamfaka ku secretary we research ibandla lisabambene kodwa awubona ukuthi ngokwenza njalo liyaphazama njenge MDC ngoba uChamisa alisoze limthathe kancane kanjalo ngoba ngumuntu owathola amavotes angu more than 2 million.
Okokuqala, i-MDC Alliance akusiyo party and into leyo even namanje they find it very difficult ukuthi baku-accepte khona lokho. I-MDC Alliance was a pact eyasisivumelwano esenziwa ngamabandla angu-7. Kulawo mabandla ovunyelwano ukuthi i-MDC is the majority party yiyona ezoba ngu-president we-alliance. So awungeke kube ngu-president we-alliance ongasuye president we-MDC. Kusobala kuqhiye kuyathatha but bona bachoose ukuthi bazame ukubuseparata ngoba of i-illegality abayenzayo siwa ku-2018 after sebethathe uhlangano ngodlame.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo kwe-MDCT eMelika bexoxa endawonye lo mnumzana Tim Muringi we-MDC Alliance laye uhlala kwele Melika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Lazarus Makati Chakwera wakwele Malawi ufike eZimbabwe izolo uhambo lwakhe lokuthekelela amazwe engezansi yezwekazi le-Afrika. Lokhu wathathayo intambo zombuso ngemva kokunqoba kukhetho oluphindwe ngohlangula elizweni lelo. Izolo uthe efika wamukelwa ngomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa emagcekeni endizamtshina eHarare, bahle balubhekisa esigodlweni se-State House emhlanganweni owaliswe ukuba kungene intatheli zindaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leyo bekuyingoma yelizwe lawele Malawi ebehlatshelwa ngokukhokhelwa ngabemfakosi CCAP kwaya emkhosini owenzelwe esigodlweni sommeli weMalawi eZimbabwe, lapho umongameli Chakwera osekwethekeleleni kuleli ahlangane ekhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe. Embikweni wakhe awethulele lezi zizalwane ngolimi lwesijewa uqongqosele ukulondoloza lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe.
Ungazi kwaba yini eliqala ukuxokozela elizweni labanikazi lisephula umthetho. Abanye bacabanga ukuthi nxa sikhuluma ngokuhlonipha umthetho sikhuluma ngento nje. Ihlangothi lazo ezilondoloza lokho kumele kube nezizimeleyo njalo zivunyelwe ukuqhuba umsebenzi wazo ngokufanele, munye ngamunye edlala ihlandla layo ngokuphelele.
Lanxa engathandanga ukugxila kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu, umane wagudla iguma kikho lapho athe ukuba ngabantu abalondoloza imithetho kungasikho kuba yizithutha.
Uyabona ukuba lapha lalaphiya konakile ngoba thina esiyabe siseduze siyabe singakubona. Esikhathini kudinga lina eliyabe likude le elanelisa ukubona likhathana le selinanzelela ukuthi sekulomonakalo, lisitshele lingesali njalo lingabi namahloni. Akusinto yokuthi mina ngabe yimi vele bengingasoze ngikhethe lupresident, akunjalo. Thina sifuna ukuzwa ukubona labo abangazange basivotele ukuthi bayilethe imibono yabo isize abanye, ngoba wonke umuntu ufuna ukubona okuhle kwenzakala okusiza ilizwe lethu.
Esinye isizalwane seMalawi esizalelwe kuleli njalo sihlala kuleli, umnumzana Isaac Milanzi uthi uvumelana lalokho okuthiwo nguChakwera.
Hayi, lokho okukhulunywa ngumongameli lo osanda kungena weMalawi kuyasijabulisa kakhulu thina abalapha eZimbabwe. Sesikwazi ukuthi umongameli ule njongo lokuthi abantu babe lembono yabo izwakale, belandela le kuthiwa yi-rule of law. Akutho ukuba bayizithutha ngokwabo, kodwa hayi, kuqakathekile ukuthi imbono yabo labo ibonakale, loba bekhatshana kumbe bavotile kumbe asivotanga.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abekade bebuthene edilini lesidlo sakusihlwa asenzele isethekeli sakhe uChakwera izolo ntambama ukuba uhulumende wakhe engasoke agoqa izandla nje ebukele abaphikisana lombuso wakhe besenza santando.
Labo abakhetha ukuxokoze badala amacala madlayana bejujuzela ukungahlaliseki, baqamba amanga ngenjongo yokugenqula uhulumende owakhethwa ngokusemthethweni.
UChakwera uthethele lithuba ukwazisa izizalwane zeMalawi ezikuleli ukuba uhulumende wakhe sewalungisa umthetho ovumela ukuba abalelo lizwe abakwamanye amazwe banelise ukuba yizizalwane zamazwe omabili la kungelankinga i-dual citizenship. Kuthi lapho bekhethe ukuba babe yizizalwane zelilodwa lakhona kube lula kibo ukukwenza lokho. Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo yena uyalincoma inyathelo elithethwe nguhulumende weMalawi ukuphuma lomthetho ovumela izizalwane zalelo lizwe ukukhetha ukuba le-dual citizenship.
Ongibona kuyinto okumele ukuthi nga lathi siyayikhangelisisa. Labantu laba ngantu yabantu sebezavunyela ukuvota bekhona phezimbabwe ukuvota bese-South Africa. Umthetho ngathi la kuyavuma ukuthi si-adopt into efana nayo.
Ngemva kokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe ezikuleli, uChakwera uye emathuneni amaqhawe lamaqhawekazi eNational Heroes Acre, lapho abekhangelelwe ukuyabeka khona amaluba anduba aphindele emuva ngemva kohambo lwakhe lwensuku ezimbili kuleli. Bekulamaqembu ambalwa aphatheke kwezokulibazisa uZulu ngemigido etshiyeneyo etholakala kwene Malawi, egoqela owechiwoda leshimtali, besenza lokho bengaphansi kwenhlanganiso yezizalwane zaseMalawi ezikuleli yeMalawi Nationals in Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ningumevis Gama.
Abaqeqetshi bomdlalo wenguqu esigabeni saphezulu esePremier Soccer League bathe balinde ngamehlo abomvu ukuba asukelane amaqembu adlala esigabeni lesi. Intethele izindaba yethu yezezimidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Kuphenduka kwemidlalo yenguqu kweleZimbabwe kuyindaba esegudwini kulezi nsuku ngemva kokuphuma kwemibiko ethi uhulumende uthe inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa kayitsho ukuba kungahlelwa njani ukuba kudlalwe ngendlela evikelekileyo njengoba kulo mkhuhlane we-COVID-19. Umqeqeshi weqembu le-Rentals uKhumbirayi Muthiwe Kuziva uthi kufanele ukuba imidlalo iqale ngoba bebaningi abantu abaphila ngomdlalo wenguqu.
Takabathwa zwelu Paulo. Asizwakanaka jose kuti mitambo.
Yebo kambe sibanjwe entanyeni, kodwa kungaba kuhle ukuba imidlalo yenguqu iphenduke ngoba yilapho abaningi abathola khona ukuziphilisa. Sekusele kithi abaqeqeshi bamaqembu ukuba silungise amaqembu azancintisa anqobe ngesikhathi esinzima esingaka. Lokhu akusoze kube lula ngoba isikhathi samalungiselelo sincane, kodwa kuzomele sisebenze ngokukhona.
Umqeqeshi weqembu le-Triangle uTaurai Mangwiro uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo ingaqala iqembu lakhe liqhube ngcono kulanyaka enye.
Itarisiro yedu ukuthi mitambo ikadzoka mwaka unothi.
Sikhangelele ukuthi imidlalo ingaqala sidlale ngcono kulanyaka enye lapho esiphuthe sendaweni yesikhombisa. Siphatheke njalo kumncintisane we-CAF Confederation Cup. Kungaba kuhle lonyaka nxa singaphutha imidlalo yeleague sisendaweni eziphezulu kwengalane, kumbe kube yithi esiphakamisa isicoco, yikho esikukhangelele lonyaka.
Abalandeli bomdlalo wenguqu besebethabe babamanzi ngemva kokuba kube lombiko obuthunyelwe nge-WhatsApp usithi uhulumende usethethe isinqumo esokuba ezemidlalo ziphenduke, kodwa kungabi labantu abedlula amachumi amahlanu ezinkundleni. Inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission i-SRC ize yachazela abantu ukuba lo mbiko ngokutsho nguhulumende waseBotswana, okutsho ukuba kweleZimbabwe ezenguqu zizaqala mhla uhulumende ngasuthiseka ngenhlelo azaziphiwa inhlanganiso yezifa. Imidlalo yenguqu kweleZimbabwe imiswe ngenyanga kaMbimbitho ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Hello.
Yeah, what do you want?
How can I help you?
We are good at that part.
Come on, you can't do nothing. Mama, come up and let me.
Ngakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje sike sikhangele ebezikhokhela. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu abatholakale bele COVID-19 lile nkulungwane ezidlula ezintathu
3,252. Ababalisi lokhu bekalala umsebenzi ngesikhathi sokuvalwa ezinye izikolo ngenxa yokusilela kwamanzi lokunye ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Umongameli Lazarus McCarthy Chakwera wakwela Malawi ukhuthaza abadabuka kulelo lizwe ukuba balandele imithetho yelizwe leZimbabwe. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ekuseni ngo-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.